eqinisweni uhulumende kumele ukuthi atshele abantu ukuthi kuyini okuyikhona okulihuha kuyo, okuyikhona okumfuqayo ukuthi akubone kuyinto eqakathekileyo okwedlula ezinye izinto eziguqelana legugu lakundi yonale, ukuthi aqale ngakho. Ngoba nxa sikukhangele uhulumende kumele ukuthi aqale ngokuthi ke kuthonisiswe amacala okuthi kanti sabulawelwani abantu bonabo kuthiwa bayephandwa lamhlanje amathambo abo ekwenjiwe lapho abagqitshelwa khona, kanti babulawelwani okwakuqala. Yinto uhulumende kumele idinga ukuqala yenzeleyo, ke kube le commission. Ikhomishini which would be an internationally constituted commission eyiyona ezakuyacubungula udaba lwegugurawundi kuqala. Udaba lolu abantu beke belungenele bezike kilo sibili. Singaqeda lokho onxa ikhomishini leyo ingaqeda. Sokuza kuya ke ngathi ama-survivors sisaphilayo esezihlobo ezahambayo ukuthi sibona ngani kungenziwani ngezindawo zonezo lapha okulele khona abafowethu, okulele khona obaba, omama, and so on and so forth.
Kodwa uhulumende lalabo abasekela lolu hlelo bathi banenga abantu abaphathwa yilumbuqazwe abalusekelayo uhlelo lokugejwa kwamathambo abantu.
Uma uhulumende elomcabango ukuthi ayekwemba abantu ababulalayo ayebangcwaba kutsha, kumele aku-understand uhulumende, akuzwisise kube sobala ukuthi into le kayenziwe ngesiko. Ngoba esikweni lakwethu umuntu kagejwa, umuntu nxa engcwatshiwe akumanga ongelaliba mfowethu. Nxa abantu bonaba kumbe bangu-92 ababulawa bagejelwa ndawonye, irekhodi nxa zikhona ukuthi ngubani lobani 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 abalele la, akwenziwe i-tombstone amabizo abo wonke ebhalwe khonapho ukuthi lapha kulela uzibani lozibani lozibani lozibani. Siyasikubona isikhathi esiningi ungahamba lo bepost office kobulawayo lapha uyafica kule tombstone kwaphela kulamabizo abantu ababhaliweyo khona phana, abantu ababhubhayo ngesikhathi sempi yona liya, abantu ababulawayo ngesikhathi impi yamakhiwa yona liyana. Kanti ke lathi ke khonokho kungenziwa Nkomo, andibani ukuthi abantu laba begejwa. Ngibona ngalo uhulumende kalandele usiko o amasiko abantu, engabuye ezositshela ukuthi iningi labantu abasekela uhulumende bathi ayisikho lokho mfowethu.